yenkokheli yakhona yimi ucomrade Innocent Luchucha kaGundibali. Yimi ucommander in chief, yimi upresident weZimbabwe Economic Freedom Fighters. I think ungathi uyakhangela emuva lapha ngengagijimisana lo mdala engakaphumi lapha emuva lapha ngisiyalontsha iZimbabwe Economic Freedom Fighters ekhaya. Lapho abathe khona mina kade ngavunyela ukwenza khonokho, kodwa kuyikuthi mina ngisiza lona seZimbabwe. So yikho okuqalise khona inhlanganiso yethu.
Like laba lo mhlangano omkhulu yini iCongress okukhetha inkokheli, kumbe khona liza kwenza lo?
Inkhona siza kwenza lokhu, kodwa at the moment silayo interim leadership. As I have already said ukuthi uleader wakhona ngu-Innocent Ndibali, u-deputy leader nguXolani Chuma, u-deputy leader wesi-2 ngucomrade Farai Kunatsagumbo, u-secretary general ngusipho Senkosi Machokomela Balule, then u-treasurer general wethu nguBimbayi Chipunga, and bakhona nje abaningi labo national organizing secretary bethu oKhumlani Swanda, labanye nje abaningi abakuma structures. So we are actually preparing for a conference eyabe ikhona eSouth Africa just before iNational People's Assembly ye-EFF yeSouth Africa, njengoba lathi singamalunga ayinvayithiweyo ukuthi siyebakhona kulokhuzeni kuma-elections awe-EFF yeSouth Africa.
Sizwa kuthiwa uzahlangana lo mkhokheli we-EFF yena ngokwakhe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso lo?
Kungaba liqiniso nxa kuyukuthi kutsho ukuthi mina nyabe ngikhona ku-elective congress yabo abalayo okuthiwa i-National People's Assembly ekhona between mhlaka 13 and 17 December. Yenyabe ngikhona, so kuliqiniso ukuthi sizadibana khonaphana lo mkhokheli. Kodwa kade singakalungisi uhlelo lokuthi sibe le one-to-one meeting, ngoba silamalunga amaningi ama-EFF amore than 11 avela kuma-African countries amaningi. And uzathola ukuthi mina lapho kunhlanganiso ye-EFF across Africa ngingumuntu vele onguye ongu-coordinator wama-structures wonke awe-EFF across Africa.